uhlupho lokunyamalala kwabantu kwelaseZimbabwe akukayehli. Siyazi ukuthi kwena kusuka ngabo 1980 kuze kuzofika namhlanje abantu baseZimbabwe uhulumende wabo vele uyehluleka ukuthi abavikele. Njalo nguye uhulumende vele olecala elikhulu kakhulu ukuthi abantu bayanyamalala nje. Kungabi indaba zalutho, amapolisa agcine nje engaphenyanga ngodaba lwakhona. Kugcina kungaziwa nokuthi abantu bashonephi. So abantu baseZimbabwe ilanga lenjengela lamhlanje nxa bekhumbula laba abantu abanyamalalayo kuyabethusa kakhulu, ngoba nxa useZimbabwe vele awuvikelekanga. Ziningi kakhulu izehlakalo zokunyamalala kwabantu. Ukufike kwamangalisa kakhulu ukuthi uZamara uthole singathi ukhankaso olukhulu ukuthi khona abantu bathi bayafuna ukuthi bekwazi ukuthi wayangaphi. Kodwa siyazi ukuthi khona kusukela ngo-1980 ikakhulu from 1982 to 1987 kulabantu abaningi abanyamalalayo. Lamanje abantu behluleka nokuthi babadinge. Njalo nxa uthi uyakhuluma ngodaba lwakhona bayakuvala bona amapolisa, bathi bekuvale bethi khona ungakhulumi ngakho lokhu, abantu laba abanyamalalayo sokwaphela lokhu. Kodwa ubuhlungu abantu ababuzwayo ngabantu abanyamalalayo abuphelanga. Buyafana nalaba ababuzwa kwamanje uKadamara. Kodwa siyakwazi ukuthi khona uhulumende waseZimbabwe kavele kavikeleke, kakhuseli abantu, kavikele abantu. So bazahlala benyamalala abantu ngaphandle uhulumende lokhona aze aphume, ngoba nguye obonisa ukuthi khona nguye onyamalelisa abantu.
Sesiqhathanisa izwekazi le-Afrika lamazwe aphetsheya, singathi lunjani udaba lolu? Lubhahile yini kakhulu emazweni e-Afrika kumbe lakwamanye amazwe?
Uthathe i-Afrika yonkana nje, i-Afrika yiyo eyaziwa kakhulu ngokunyamalala kwabantu. Kodwa siyazi ukuthi khona khona nxa usiya ku-Middle East ilizwe lelaba ama-Arab labo futhi kukhona. And kodwa-ke e-Afrika kuyithusa kakhulu, ngoba kungaze kwenzakale labo hulumeni be-Afrika akula nto abayenzayo, njalo akula nto abakhankasa ngayo ukwenzela ukuthi khona kungabi yinto ebhahileyo. Kodwa nxa sikompela laba abantu abase-Middle East labo futhi siyakuthola ukuthi kukhona njalo.